sometimes me ekona ngokuthi ayisazi i-40 asingathi ayisazi ngitshona kancane but amazwi ababekhithwe yisikhulumeli sebandazini lethu ubaba uyesithengi imoyo ngikubana atshengisa abantu ukuthi laba abantu angabe bekuzama khona ngokwakho akusebenzi ngoba izolo yibo abantu abaphambanise ukusebenza okuningi sikhangela ngemisebenzi abo sekuma-ministries yibo abantu abayenze imizwe labanzima ngaleyo ndlela yikho akutsho ukuthi laba bantu bayisitha sabantu ungazi ukuthi khona izanupiefule ekhona kathesi ekhokhelwa ubaba u-ed mnangagwa iyabesaba aa sikhulumele ukuthi uwenza kwabo yikho esithi esingathi bayisitha zabantu
kodwa siyabona ukuthi phela kwele Zimbabwe umuntu ulelungelo lokuthi ayenze akufunayo nxa efuna ukuthi ancintise ukhetho letho zinjalo so manje-ke i-G40 iyabe ivinjelwani kolapho
ukuthi iyavinjwa kodwa sikhane nemthi yibo phela abantu kade bekuzaniphefu yayizolo yibo futhi njalo abantu abayenza ukuthi ilizwe libe lobunzima lobe simkhangeleleni njalo zikhangele ukuthi bona bathe besezikhundleni bebezama yiphi imizamo yokubana bakhiphe abanye abantu kusukela abantu abakuhulumende sikhangele futhi njalo labantu abasekandleni indlela kade beyibakhipha ngayo yikho okusuke kwaphambanisa ngaleyo ndlela thina siwabona ungani vele kobesilwa ngendlela engazi ukuthi khona bona balwela abantu but balwela ezabo izikhundla ekade belazo ngayizolo
kodwa-ke nxa sesikhangela kuyiwa phambilini siyabona ukuthi abantu ababeku-G40 lalaba ababusa lamhlanje bayafanana nje akula mehluko nxa abantu bekhuluma akunjalo-ke baba inkomo
hayi akunjalo iqiniso elikhona yikuthi nje anti abantu lapha ufuna ukungena singathi ukungene singabe sikwenze embusweni singaphansi kwababa uyidini nakaza singene kunabantu abayisinezita eziningi kakhulu ezendlela kubana ukuthi babone ukuthi ongabe kufanele ukuthi kuthengiseke ebantwini ukuthi ubaba umnankazi uyenelisa bona babe funa ukuthi kungakhanyi ukuthi kuyaphumelela ngezinye indlela singathi vele bajikela okuningi phambi kwendlela ekababa uyidini nakaza kodwa esiyitshoyo ikuthi upresident nebandla lezamkeza sizaphumelela kuphela njengoba kunobunzima obunjani
pho-ke manje njengoba kuzokuthiwa laba izitha zabantu abasoze abantu be-G40 betshaywe ngabanye abantu
hayi ibandla lezamthefu alikhuthazi ukutshaya abantu lokuba nje kusenzela abantu ukuthi ningabalandeli kuphela nje hhayi kwakutshaya kabotiwatshabo akithi umuntu lelungelo lokuthi ayenza kuthayo thebesesikwenzele ukubethengisela abantu ukuthi hhayi laba bantu abayi-G40 laba ngabantu labana abayizitha likhumbule ukuthi izolo benzeni lokuhlukulumeza kade bekwenza abantu izolo phambi kwabantu phambi kwamarani zade ebizwa laphana kuthiwa ama-interface zathi zidlala singakhala ukuthi abantu kade begesisa njani ngaleyo ndlela nama-ministries zadezalwa njani yikho kuphekadinesi kutshoyo asitho ukuthi bangatshaya kumbeukuthi izanupiefu libandla elingakholelwa ekutshayeni abantu a ayisikho lokho